sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweza kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izida ezifuna inqotshe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elicala lokudlwengula ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF. Bezu kokubhidlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshwe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilichumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sibikwa sesibiza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lechukela kanye lempupho lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusike u-April kanesi u-May siqedile sesi ku-June. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into leyandi yakhulunywa uyamkhumbula uSenator Lwana owe-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekeli owangikona sakhumbula. Kodwa ukhona uSenator wakho maye wathi khona ekhuluma kusenate e-America wathi khona I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe, what to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi kona wayebatshela abantu abakhona ngale kusenethi ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa kumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele abakhuluma bathi bona bazamake sure, ngoba izipanela zankhona yibo abaziphetheyo abalazi ukuthi umkhonomo wethu uzaba ngokunye uscream to a point yokuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi ukhulumende obunjwe ibandla lethu elenzalo PF. So abantu siyabachaza babone sibakhumbuza njalo ukuthi into vele yakhulunywayo uzini umphathi webandla lethu busi ukhona kuma videos ekhuluma wazi wakhuluma ngeshona wayethi uda sugar one sugar doesn't sugar one sugar doesn't kusuka kuri kusuka esisho ngesintu ukuthi wona siyabopha sibopha konke into vele siyavala wagcine ekhuluma wathi kona tichadira jeta okutsho ukuthi wona ngesintwini sizathela inhlabathi. Inonxa usithi uyabona isithwala okuvuntu ukuthela inhlabathi labana asisadleki vele isithwala leso ususilahle. So konke lokhu bakukhuluma ngaphambilini bekukhulumela into abakwazi ukuthi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho. Nango phela ukhetho solufikile, nango sokuqalisa ukubonakala amaretsi asepho kuwa ngendlela enyemangalisayo. Izinto aziqondakali ukuthi uhamba njani, intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokwana ababekutsho ukuthi hhayi nxa sesiyafika tshaya intambo ngale sizameka shuthi khona abantu bazaza ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu. So abantu bezimbabwe bona abantu abaza kubona khonoko njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi into yangabomo le asiyo nto yokuthi mbetawona siyehlulekile kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo.
Abe-Triple-C babachuma bathi lina kuzanu PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle lilama policies atshekileyo alimaza umnotho kanti njalo lile corruption enengi inkohlakalo.
Yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal sibili ezigwanile ekhanda lapha ongathi kona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthwela inhlabathi. Thina yithi phela esisembusweni lesikupower. Why would we want to govern ourselves out of power? Sebe sinukwenzelani into ezasikhipha embusweni. So into zonke sizama ukuthi sizenze, sizenza sizama ukuthi kona impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa ngakhona ukuphela ukuthi anti abona one, even ku-civil service khona bana. Silabanye abanye abantu khona bana abakwanisa ukuthengwa bathengeka, abenza ngabomi izinto khona bana bephambanisa. Silabanye futhi abantu nje abayizihwaba nje ababuya nje bezozihlontshela ngoba iZANU-PF is the mass party. Aso party yangevalela umuntu sihlala sithi yisikhwama esikhwala umuntu wonke. Abanye bayangena kwabana bekungenela ukuthi bezotshontsha singananzeleli kwesi sikhathi kwesikhathi kathi sizawunanzelela sokuthuleni lento ezinjalo. So babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana besenzi ukugaga ongayisiko labanye abaku-civil service kwabana sibili.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee. Sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube yena othi sesifikile isikhathi sokuthi iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na.
Kuhamba kuhle kubandla lethu leMDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana. Sikhuluma nje wona lomgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe. Kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khonale ezek emelele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court ngezinye izindawo lapho abazabe behambisa khona amaphepha. Esukhangeleleyo ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona lesiyahlalela ekhona ngalezeki ukwenzela ukuthi nomination court nxa isihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala. Sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yonale eningi kakhulu. Imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole bazabe befuna usizo ephathini bazabe befuna ukuncediswa lapha nalaphaya. So sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadingeka khona uncedo kungaphi.
Kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga. Ungathini ngalokho?
Kuyatshengisela nje ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukubusa. ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhonomi weZimbabwe. Umkhonomi weZimbabwe usemahlangeni ukwankomo izalusile. Lo hulumende wezanu uyehluleka nje akulanto azaphinda ikwanise futhi. Sokukiba abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezanu-PF libandla elingelamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDC. Indodana yoake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ukhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso i-bail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqokoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years. Asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqokoqela athi azakhweza amaphepha e-High Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi ugatsha lwe-Judicial Service Commission solukhethe abahluleli be-High Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labomantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu-PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uzakwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani, salbonani, salbonani bafowethu, salbonani bafowethu, ngezindawo, ngezindawo, linjani lonke liyaphila. Ya, nyalelalela sonke isikhathi bafowethu, nyalelalela lonke liyakhelayo lapha ku-Studio 7, nyalizwa liyakhuluma, kodwa into ekhona ukuthi zamani kubambana kakhulu lonke linama opposite party, bambanani lonke, lochamisa bambanani lonke, mqondisi, ngikubamba kuchayela ihlombe umqondo wakho lo owenzayo, lani lina kaJimbani lo Chiwenga. Aye nguye uthiwa uJingwenga kumambani lo munye lo waye MDC la zama ukuthi lisondela ndibambane lizama ukulwisa impilo lili into ewani lonke likhiphile libandlele madoda mana hayi into azihlangani mani yekelani ukudonselana ukudonsadonselana liyabona la mntu uthamisa ule masupport amaningi so zama ukuthi limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akhathi amalokhuzela amakhansili ibe ngawakho mqondisi abakho amakhansili abaningi belivotelani uchamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sithe elilwa lapho kuphela kuphela ngezibe lempumelelo zamani impilo ngiyazi uma vota asifika lingethula bogogo yikela ukuqhuqa phela bogogo lani uthole seqhuqa sufuzela isayini liqeni lethi balincedise belisayinele balisayinele ongayisikho befa uxa kweindawo bogogo manini kancane ngokuqhuqa mani.
Hey, njani, lochujo 7, hayi, into le yasekhaya le ukuthi abantu unkani. So, ukhetho lolu ukuthi uma lungaphatha lusiyafika, ungabona sibili kungaphumeleli. Kangcono sibili sijoyine umqondo kancube, ukuthi hayi sokugwanela ngeze sifake izibi ezinjengazo nezo zikamnangagwa okwenza amanyala lawo. Kumele phume, uma ukwehlula vele andla wangena ngokubhozwela kumele kuphume sibili siyambambisa unxube sibisi besonke layinini sikhona
Studio 7 linjani sinjani cela bakithi abantu bakithi laba basiza abantu ngamaweva laba basiza abantu ngamaweva bekele ukuba nenhliziyo ezimbi bekele ukuba nenhliziyo ezimbi badura badura yenzela abantu amaweva la ngemali eziphezulu kakhulu ngemali eziphezulu kakhulu hhayi besezasuka abantu bezimbabwe yikho izinto zethu zingasihambeli kahle isikhathi esiningi lo muntu ukucharger 650 ukucharger 450 ukucharger 500 lati mawangaya muntu ngakwangaphandle obuya kubo-DRC khona omunye obuya kwe-DRC ngathi ngiyabuya fika ngenzela le nto enge-150 ngamangala kakhulu isikhathi kuyenzakalani ngabantu basekhaya asekeleni ukuba le mhobholo abantu bezimbabwe asekeleni ukuba le mhobholo yethu esizivalele izinto
siyabingelela siyabonga umsebenzi ongaka ngithanda ukuphawula kancane ngibonisa isikhulumeli sezanuphiefu okuthiwa ngubhilifu gawule othi usapota ibhili abayifake manje isapotwa ngabantu bezanu ngoba baningi bayazi baqilibezela kanjani ama-opposition angabi khona kuphalamende besenzelisala befaka imithetho yabo le abayifakayo mina ibelieve uma lingakwazi ukuthi khonoko elikukhulumelayo likhulumela izisu zenu kodwa kuyeza lakini ukuthi libone usizi elilufake kubantu bezimbabwe ngoba laliyasutha ligijima ngey'moto zezanu lithela uphetholo wezanu lihlala emapulazini ezanu alikwazi iy'ndleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka ezimbabwe likwenza umdlalo lina lingabantu bezanu ngoba ngabo laliqiniso ungubaba uhlala ezimbabwe khona ngabe yalubona usizi lwezimbabwe ukuthi abantwana bezimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso wenu nalo ezanu besiyadliwa zingwenya bezambi uza kwele South Africa befike lapha betshiswe ngamathaya libheyile lizanu lisitaqhubeke kunjalo libusa bese libheka usize lalwenzayo lizanu libulala abantu bemigenzi emathebeleni lisithi waye bengaboni ngasolinye lani seze lafika manje lakwe-MDC leli ayibhidliza ngabo-Douglas Monzora lamanje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka kuthi umuntu ongaboni ngasolinye lani kumele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwala
Studio 7
hayi hlahlale phezu kodaba uyabona umthetho lo ofakiwelo we-patriotic bill wathi lofaka umnanga kwale ZANU-PF yakhe umthetho lo umthetho ozosayilensa abantu izanu ifuna ukuriga ama-election ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani uyakufaka ejele kumbe usiyayengwa so lo umthetho lo ngoku uzosayilensa abantu ukuthi ingaziroga akula muntu ozakhuluma ingaziyenzeni akula muntu ozakhuluma ihlale kuphelisa embusweni so umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lonyaka ukuthi ZANU-PF ihlikhitshwe embusweni le mithetho yale ebolileyo le
Studio 7 hayi okwasezimbabwe khona kunzima umhulumende kasimiti wayengcono kakhulu kulalo khona uyazi sukusayina umthetho lokuthiwa yi-patriotic bill lo okuthiwa umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likamnangagwa kumbe ukusole uhulumende khathanti vele umuntu uyenza izinto ezinhle ngokusolwa maybe uyayikhula bengakusola abantu bezathimviya izinto ezirayit lo khulume kuthiwa angasasolwa angasaphikiswa sokuyi-one party state ehle bekhulume phela ukuthi masukuyi-one party state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo kanti uzakhankasa njani ungakhulumi ukuthi uhulumende loyehluleki akusicala pha ukuthi uhulumende loyehluleki anti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo amadoda sibobe niziqini la kuba vele likhitshwe umbuso nelilwandla lingcolile lelilwandla lebezamphevu lei
kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhlaka 8 kunhlangula lilanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunazelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele, njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni athembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kwizigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi, njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi okwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula, kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Jose Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle ngamacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle, njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle. Silenkinga ngolwandle, njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. Elemelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha buchapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko awethu le nkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa. Uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ibambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxe lo mongi osebenza eMelika uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abale asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abalama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lapho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kokhona kulama-chemicals amanye angalunganga, izingozi kakhulu. Ama-chemicals lanxa engena esiyemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into lethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama-toxins lana sekuhlangana sekufoma into yona le ngikhuluma ngayo i-ground level ozone. I-ground level ozone leyo ngizokukhuluma ngayo ngiyigcizelela kangaka Nkomo yikuthi yiyo ethi nxa singayihotsha-ke thina. Anti sifomiwe emkhathini laphana sesisingayihotsha-ke thina lapha izihamba ngomkhandli lo ongena umoya emaphathini. Umkhandli lo uyancipha ngenxa ye-ground level ozone le iyenze lokho kuthiwa yi-inflammation. I-inflammation kutho ukuvuvuka, sekuvuvuka lapha, nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandlu womoya. Yiko-ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khonapho. Yiko-ke lapho abantu abale asima khona sebethwala nzima-ke kakhulu khonapho ngenxa yokuthi i-grounds level ozone layer ingaba high le kakhulu. Sekusekubangela ukuthi umkhandlo wanonciphe bona bevele bele asima already. Sekusiba vele sekusiba ngenye ingozi enye emangalisayo kakhulu. Then sekusibakela abanye abantu futhi abavela abalomkhuhlane lowo esibiza sithi thina yi-COPD. I-COPD isitsho ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo. Akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe esikumbeni into enje, hayi into asevele sebephila ngayo, sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandlo wena sokuvele wancipha kudala. Sebuya sebehotsha-ke nalingozi engikhuluma ngayo, sekusiba wesi-ke umonakalo wakhona labantu sibengedlula kulo mhlaba Nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume, njalo bagqoke ama-mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le Nkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele, njengoba sesivele satsho ngaphambilini Nkomo ukuthi i-ground level ozone layer yiyo eyingozi kakhulu. Ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi-ke ngathi kumbe ngathi mina ama-chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu ma ufake imaski lanxa uhlala endlini. Khona-ke Nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngayeground level leyi. I-ground level kwesi sikhathi ingayekela ukungabi ingayekela ukufomeka emoyeni lapha. Wona ama-toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khonoko okomoya lowo ongalunganga lo yabe usuvala indawo zonke, njengoba uthile ukuthi usuvala la kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale. Ukuvala khona kuthana umoya wona lwana ama-chemicals azingozi kakhulu, even i-ground level ozona ingakazibe khona. Khona ongama-toxins kona kusaphapha emoyeni kona banxa sikuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphashini yethu njengoba ngitshilo. Kodwa kube yingozi futhi lasemehlweni, ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu e-very sensitive kakhulu, ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama-chemicals. Nxa sekufika khuphana emehlweni-ke kungabangela sibili ingozi enye amangalisayo kakhulu. So singathi thina i-mask kuphela yona yodwa ayingeke isivikele endaweni eziningi kakhulu. So ukuhlala endlini njengoba utshilo Nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye isikhathi nxa umuntu engafoswanga ukuthi aphume phandle, ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu ngenxa yokuthi la mehlo akhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi. So into eqakathekileyo Nkomo lapha yi-inflammation, ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya eyabathi bena yilanga i-inflammation. Kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo, njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu. So kuyingozi sibili kakhulu khona lokho Nkomo.
Umnumzana Ngeletho Mangendebele ngomongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi lethu leFacebook sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama-permits abeZimbabwe abase-South Africa ekade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asizaphela ngompalakazi, ama-permits la ebemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi. Sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo noma langa moyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shua phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa, kuphuma yona kube kuhle Zimbabwe. Then kuzoba lobani laphana kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January sekulamakhomane ekhaya. Angazi uFiana lapha ubezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawo maphepha. Yena ukhuluma ngo-January. Yes, yabonga-ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa kumnoto kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha zayo ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.